Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Jona njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto mhlaka 1 Ntulikazi 2018 igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu okucatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba yabulala abantu ababili eWits Stadium ngeviki ephelileyo.
Kuyasithabisa ubana hayi khushulula abamthetho omele benze imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubu ngulo ke kuze kufike emaphetheleni sibe kwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani.
Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwe ngamapholisa.
Akusethusi, sinakuzela ukuthi sizayinqoba, sizoyina lento esiyifunayo, sizenza kwenzele uhulumende lokuyefona obusayo, sizazizwa isikhalazo zethu.
Ibandla leMtwakazi Republic Party lithi lizaqhubekela phambili livimba lapho okubandlululwa khona abantu bemathebeleleni.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabise nxa udona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisise, ngoba vele khona asuze kube lento enhle kimi labanye bedlula abalapha le Zimbabwe yonke nje jikelele, ubana kungabi le mpumelo olisazi kwanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sinini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liyajabula ukuthi sokulabantu ababotshwe ngamapholisa abanakanelwa ukuthi baphosa ibhomba eWits Stadium koBulawayo ngeviki ephelileyo lapho okwakulomhlangano webandla leli. Lithi ababili laba, umnumzana John Zulu lomnumzana Douglas Musekiwa, kumele batoniswe ngemfanelo ukwenzela ukuthi kuphumele egcekeni isehlakalo lesi esabulalisa abantu ababili kwalimala abanengi. Abalimala kusehlakalo lesi bakhoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati, unkosikazi Mary Chiwenga, unkosikazi Oprah Mutsinguri Kashiri lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpopoma edale lephalamende njalo okudale leZANU-PF Central Committee.
Njengommeli wedala lephalamende endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabise nxa udona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisise, ngoba vele khona asuze kube lento enhle kimi labanye bedlula abalapha le Zimbabwe yonke nje jikelele, ubana kungabi le mpumelo olisazi kwanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye kanye sinini ngelanga langoMgqibelo mhla ka-23 June eWits Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo, kuyasithabisa ubana hayi khushulula abamthetho omele benze imisebenzi yabo bayawenza, akuhlubu ngulo ke kuze kufike emaphetheleni sibe kwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngobani, kutheni eZimbabwe niyethu ethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela bathi hayi lokho ngazani ke babamba abantu abaphonga ukuthi bade besihambela nje. Njengoba ke umongameli wayetshile ukuthi becabangela ukuthi abenze khonokho bakucele le ZANU-PF elingengani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe, ungathini ke abantu nxa besitsho njalo?
Well, ukucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenziwana sibe kwazi ukuthi kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So ududuna badoba abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobe bebona ngoba abantu bangona asingayisabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubishwe lasedalelweni omthethwandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngabi kuphuma ngabi kusiya nga. So mina okwakade sibona abantu ekumele sikwenze ukuthina siyekele abomthetho beyenze umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuza kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini kuvela ukushaya amanzi lapha. So asibayekele sibanikele chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela wawo la ngomnono wawo ukuze isizwe sifike emaphethelweni lodaba lolo.
Singathi ke okadesi ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama rallies ngendaba leyo.
Abantu ke besabi amarali aloke continue sizwe sizakala ikampeni lokhu siya phambili sizakala. Ngikhuluma nje mina izolo bengile road show lapha esigabeni sami besibaningi kakhulu sibili supporter door to door.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphela indaba mpophoma kudala lephalamende. Kodwa ke abalwela ilungelo likaZulu bathi kukhanya ingani amapolisa abophe abantukazana hathi amalunga ecelele ezanupf elikhokhelwa ngunkosikazi Grace Mugabe abacatshangelwa ukuthi benza isehlakalo lesi. Umnumzana Charles Nyoni ilunga le-Occupy Africa Unity Square elikhokhelwa umnumzana Itai Tsamara osele mnyaka emthathu wathunjwa ngabantu abangaziwayo uthi kuyamangalisa ukubotshwa kukaZulu lomsekuwa.
Amapolisa ethu alapha eZimbabwe sekhanye hard diesel azabopha babili ngemva kokujikwa kwebhomba lapha ngase-White City. Kodwa mina into emangalisayo ukuthi kathi sebekwanisa kathesi ukusebenza ukubabamba umuntu owajika ibhomba kodwa bona behlileka nokuthwela uDamara owanyamalalayo. Ukuthoni lokhu ngamapolisa ethu eZimbabwe njalo kuyasitshengisa nje ukuthi vele bona ukusebenza kwabo kukhaya ngani kuya ngokuthi nje imisebenzi wabatshelwa ngubani ukuthi benzeni. So into esimangalisayo kusegcekeni nje ukuthi ngamanga esiwatshelwayo ngamapolisa ethu kanye lohulumende walapha eZimbabwe ngoba ngelanga lakhona kusenzakala lokhu thina abantu esasikhona eWhite City akuzange kubotshwe umuntu sazagcina saphuma sahamba. So kathesi sebesithi babophe umuntu bamthwele ngaphi bona abapolisa kuthi angikade besithi kune-reward yokuthi umuntu ole-information ayilethe emapholiseni. Ngemva kwakhonokho sasesibona kunyuzise kuthiwa hhayi umuntu wabotshwa kodwa amasosha yiwalawo yiwayala lo muntu wakhona. Kusitshengisa nje ukuthi sebedinga nje ukuthi icala leli liphonge ukuthiwa kulo muntu ozagwetshelwa icala elingayisilwe lakhe kodwa nje lawa ngamanga lawa esiwatshelwayo ngohulumende kanye namapholisa.
Bathi badobhe abantu abayibo. So ngabe yibo ke ungathini ngakhonokho?
Hayi kungaze kuthiwa kube ngabe beyibo khona lokhu angikukholwa ngoba lami nginama-doubt ukuthi bengabe beyibo khona. Kodwa nxa beyibo khona abantu bakhona sibile kwamaqiniso ukuthi babajika ibhomba nje hayi siyabe sifuna nje ukuthi umthetho ulandele njalo ama-rights abo a-observe ukwenzela ukuthi bahambe phambili kumthethandaba baye phambili bayegwetshiswa lokhu abakufaneleyo kodwa nothi ukuthi babe sebephonga uvictimize njengoba nje indaba yakhona isingenelela ne-politics.
Ye, so ke lina lokho elisadinga uDamara kodwa lokhu senzakala bazamthola yini kumbe vele sokuyahlala kunjani?
Ukumthola nje asiyeke sama ukumdinga ngoba lakathesi siphambili ukumdinga inyanga edlulileyo siyasalotha ividiyo dokumentary yakhe siyahamba kathesi kwamanye amadorobha silokhu sitshengisa abantu sicela njalo uncedo kwabanye abantu kathesi imali yethu ereward esinayo isingani siningi mpijana sesine 1200 US dollars yokuthi umuntu ole-information ingabuya sitshele ukuthi ukwazi sizombhadala imali leyo. So asiyeke sama ukumdinga uDamara silokhu siya phambili.
Lo ngumnumzana Charles Nyoni ilunga lenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Ibandla leMthokazi Republican Party lithi lizaqhubekela phambili lilwisana lokubandlululwa kwabantu eMathebeleland okwenziwa ngabantu abavela eMashonaland abaqatsha izihlobo labangani kuphela. Umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lekomiti ye-MRP eLupane uthi kuzizwa ubuhlungu ukuthi abantu abahlala ezabelweni zabo bayabandlululwa kakhulu. Uthi bazaqhubekela phambili betshengisela kumabhizimusi atshengisa ukubandlulula abantu baseMathebeleland leNkabazwe. Utshele iStudio 7 ukuthi akubethusi ukubotshwa kwabanye babo abavimbe kwathunqa uthuli ku-Pick n Pay kulandela ukuqhatshwa kwabantu abangahlali eMathebeleland.
Bona kuyisoni lesihle kakhulu ongaikhuthaze yonke inta engabona ebona bathi singasenza siphile ngcono ngoba okwamanje siphila empilweni enzima kakhulu eyomindezi. Into yakhona ayiphathi kahle ukuthi manje zokuzala lapho and then awuthole umsebenzi awukwazi ukuthi ngamakethathi and then sekhosi ukuthi uyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubotshwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akukhethusi Sina sizele ukuthi sizayinqoba. Sizoyina lezi esifunayo izenza kwenzele uhulumende lokuyefona ebuphansi. Ingazizi isikhalazo zethu ngoba manje le nto le ayikho nhle kakhulu vele itrendi ileyenzakala laphayana kulena ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Ilezinza isikhalazo zethu seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singali singalithi muntu singamosi izinto ngoba mathi simose izinto kutho ukuthi sizimosela thina ngoba lana liyani impahla elafana ngethu asitokwabanye so thina asili futhi njalo futhi lamashona silo le system kahulumende ezelele eHarare nguye oyenza ukuthi siphile ngaphansi kwemindeni ishona ishona indebele mina ngibona kunganaproblem but i-system e-Green Plus eyiyo yiyo ngibona ikulimaza kakhulu thinentanga esisibulele okwamanje mina manje ngiyenza i-painting manje lapha egwerimini but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngiyenze leyo nsebenzi ngizamile for last year isikhathi soza ngizama but ngiyehlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngikwenze lokhu ngoba kuyena le Green Plus ukuthi manje
lo umnumzana Nkululeko Mathe ilunga lebandla leMthokazi Republic Party siphinde saxoxa lo mnumzana naseSiyo Makhulumo oncintisa kukhetho oluzayo ekubandla leNational Patriotic Front elikhokelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri.
Yazi ngiyabona isizwe sethu sisasuka lapho endaweni leyo ukuthi kuthiwa khona abantu bathi baqhatsha ngendaba zokuthi uzovela ngabuvela ngathi ikubona thina ebe-National Patriotic Front we're talking about a nation ilizwe hayikho nthi umuntu uvela esigabeni sithi okobulawayo lapha yi-cosmopolitan province eyokuthi iyamukela wonke ovela ngaphi then ungabe ngowezizweni vele siyahamukela umuntu wonke so kulihlazo khonokho kuthiwa kwenzakele khonokho kwenzwa ngabantu labo
kodwa phela bathi kukhanya ngazani ukuqatshwa abantu abavela endaweni efana nayo ukuthi engxe imuli eyodwa evela ngaphi ngaphi yiyo icina izibambile khonapho
vele sokuyikuganga uyabona ilizwe lethu leli siyakhuluma bonke abantu abakhankasayo lapha bakhuluma ngokuthi i-eradicate corruption and etcetera nangingapha yena umuntu eyiyenza kuyatholakala khona ukuthi ngabe kwenziwe sibili ngema-managers bona labo ukuthi bona bafuna ukuqhatha abantu abavela emashonaland ngapho hambele abavela ema-tabeleni south and etcetera but nazele siyakukhondema lokhu in the strongest term
ubona zani kungabanjwa njani
hayi lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi athi umanager wangikhona mbele kuyi-human resources manager oqhathayo wangikhona uyayenza into leyo kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza into leyo ingane iyamemetheka
ungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani
kumele epothe umsebenzi umuntu onjalo kumele epothe umsebenzi because izimbabwe yilizwe elabantu abamanyeneyo ababambeneyo sabanjaniswa ngunkomo lomgabi those are our icons and abantu laba vele asisofe sabalahla kungaba yinini mbele yinini
lo ngumnumzana naseSiyo Makhulumo okubandla le-National Patriotic Front obekhuluma le-Studio 7 okubulawayo umnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU PF uthi abatshengisele ko-Pick n Pay balelungelo lokwenza lokhu
ukutshengisela lokwana okube khona lokhu okube khona kwenziwe yileyo Mthwakazi ukuqondana lo Pick n Pay bebengani abantu kade befuna ukulungisa udaba lokuthi kulabantu kulo manager lapho kade exhotha abantu besindebele neqhatha abantu besishoneni ngokunjalo abantu kukhanya ngani indawo into yokanele ukuyisenzakala abantu bazibathina sebengenela ke bezama ukuyilungisa ngendlela lethi bezama ukuyilungisa ngayo kodwa ke engikubonayo ngingathi kubi kakhulu okuyinto kwakhona ngoba kade kubekwa eceleni abantu besindebeleni bese khonapho bekhithwa lowo sokuthiwa abanye labo ba-aplaya besishoneni bese bengene emsebenzini ngako kuyona abantu bakusholile kakhulu bayakuswela kakhulu abantu bakithi khona kwizinto ukuthi abantu umuntu nxa esengumhlobo othile nxa esefika emsebenzini sekhipha abantu abamhlobo othile ngenxa yokuthi yena sedonsa bakhe endaweni yomhlobo othile akulunganga ke ngokokwayo
nxa kule misebenzi endaweni ethize asithi ke khonapho-ke ema-Tableland kusakhiwa isikolo kumbe ini akumelanga kube nalokho kuthiwa yi-quota system yini
khonapho kipsiven lesisekelo sombuso wethu siyakutsho khonokho yiyo sokungena yona i-devolution of power eyiyo ngiyathaba ngoba upresident uMangagwa wekhuluma ngakho that day as se Mats North esikhuluma ukuthi ivilakade eyiwhite city wakhuluma ngakuthi i devolution of power iyaqala kathesi ukuthi into zokuthi abantu bakhethana ngokuthi iphathe ethile bathi lokwana kusebenza but abantu bakholisa badle umnotho wesigaba sabo njengokunjalo abantu kudla umnotho wabo wesigaba sabo yikuthi njalo abantu beqhatshwe ngokugcweleza ezigabeni zabo asithi ukuthi abantu bezindawo bamelanga bethole imisebenzi lapha kwezinye izigaba zezigabeni zingathiso zabo bamele bethole kodwa uningi lokho napho yilo kumele lube khona emsebenzini lapho hatshi ukuthi uzathola ukuthi ikampani enjengo-TM nalana enjana abantu abanjengalwane ishopu enkulu engangalayo uzathola amashona sesiba yiwo amaningi kwezwi lamaNdebele akusikho lokwa abantu bakithi abakuthandi khona kwa nxa ngisizwa umongameli esithena ngemva kokhetho lolo i-devolution of power izagcwaliswa ngokwenziwa ngokunjalo ukuthi kuza kwenziwa khonokho njengoba sikulinganisa kungakhakathelekile ukuthi kubhale kukhona esisekelweni sombuso kodwa uhulumende uza kuqhuba khonokho akugcwalise ukuthi abantu bathole umnotho ogcwele ezigabeni zabo.
Lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla leZANU PF obekhuluma le Studio 7 eseJolojo.
Benhana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Lamhla sixoxa ke ngodaba lokuthi kungani sebebanengi abantu abangendanga labangathathiyo. Singazi ukuthi kambe kuvela ngaphi khona ukuthi kube lesumbelume eziningi kangaka. Silenhlahla ukuthi siloMadube lapha usakhile elini ne. Lo baba ke umnumzana Siphetha Khumalo ezincwadi zamasiko esintu. Madube ke nxa usukhangela udaba lolu kuhamba njani ke?
Ngiyabingelela Dube, ngibingelela abalaleli. Okokuqala engikunanzelelayo ukuthi sihlale sibaningi singendanga kumbe nobhuti behlale bebaningi bengathathanga. Siyaphinda futhi sibuyele entweni yamasiko. Ikathi kudala kwakuthiwa umntwana oyinkazana ma ethe wephula unyawo laphana abadala babesiba ngendlela ababekhulumisana ngayo. Umntwana oyinkazana angaphinde ekhala umntwana azokhula ehlala kungaziwi ukuthi umntwana umthethe ngaphi. Okwakhathesi uphongubona umntwana sebuya sezithwele sisu asisabikwa usayenziwani umntwana okhulele ekhaya ukhulakhule ukuthi kulaphana sephumile sikusisi wabuya lo munye. Njalo futhi umntwana ongumfana noma enze njalo kabizwa khuza ukuthi hayi mfana ungabomzenze njalo sukhulile emulini umntwana abantwana balahla bagcine emzini uyathatha ube ngumfazi. Njalo ukuthi thina omama sisalandeli ukuthi sikhule size sifike esitejini sokuthi sibe labantwana sesiphonga ukuphangisela umdawo manje ukuthi umntwana oyinkazana avele abe 11 to 15 years usekhombile sezithwele selo mntwana kwathi kudala sasimelela isikhathi ukuze sitshaye umuntu ayendi kawe uthe wazithwala esekhaya sesosibikwe ngokwesintu umntwana oyinkazana ahamba ayewenda kuvele ukukhitshwa amalobolo kube njalo manje nxa sesivele sesalahla khonokho amboni kungaba lo mqhubekela phambili okukhona ngibona nje siba yisizwe sonsane esinye sesilahlekile size sesingasela amasiko akho.
Baba Khumalo, kambe kwenziwa kwini khonokho ukuthi sinokugcwele-ke insumbelume sokugcwele la mantombazana angendanga uhamba njani?
Ya mina ngibuka kahle le ndaba ngibona nje ubuyanga ngenye into engitelela ukuthi libe njalo abantu siyazihlupheka manje ngeke umthatha umfazi ungenamali nabafazi nabo angeke bebevuma ukuthi bethathe indoda engenamali baqala babheke nje ekuqaleni ukuthi nemoto nani uneenkomo nani esibayeni ma ungenakho konke lokho a ngeke. Njalo futhi enye into engithi ngiyibuka kahle esile engasho ukuthi yenza ukuthi nje abafazi or amadoda egcine engasashadwanga ikakhulu bomama nje ukuthi bengashadwanga ngama-equal rights wathola ukuthi umuntu unento zakhe nje ufundile unento yakhe unemali yakhe so ukuze evume ukuthi ethathwe ngumata enyoka nje ehlale naye nale nto le esibe nzima nje nabafazi futhi amakhanda abo seshisa nje sokunzima vele ukuthi benzele bevume ukuthi beyende or bestat ngoba sefuna sebe ngamaqembu azimele futhi ngathi-ke yiyo nje into engibona yena le yezihlale kuzinsumbekume nabomazakhela abaningi.
Ye, siyakuzwa kakhulu Khumalo khonapho. Madube, ngena khonapho sifile uyatsho ukuthi nxa umuntu engela mota engela mali into ezinjalo kuyahlupha nakhona ukuthi abantu sebelingana njalo labantu besintwana amakhanda asetshisa kambe ukutshayile khona
hayi kodwa ukulingana kuphela esikhuluma ngento ebuye kathesi yona into zabo 50-50 ukulingana kuvele besivele sesilahlile isiko ntobe isiko beselivele ngasekho into nje kade ivele ngasekho ukuthi ukuthathana mina ngibona ukuthi okunye kwangikhona kuyabe kusenza khona ukuthi umuntu uyabe engelamoto engelani. Ungamdinga umuntu engelamota sihlale lonke lingelalusu lakhe libe nomuzi omuhle. Ukuhloniphana kuyabe kuyinto eqakathekileyo lokuthi umntwana ongumfana uhlonipho wesifazane, isifazane dahlonipho owesilisa. Uhloniphe ukuthi nxa uthe wephula umuntu bekwazi ukuthi kumele ube le-responsibility nxa ungubaba umele umuzi wakho usuwuqalile. Ukuhambe uyevela uthatha umntwana abantu uhlale layo ukhulisa imuli yakho. Ayikho umuntu namhla yangena lapho uyachiya kusasa ungene lapho uchiye. Unawo abantwana ohamba ubachiye ubenza njalo. Lakhona babahamba khona lawo bayayekelwa futhi kuqhubeka kunjalo. Kugcina kungasela muntu ofuna ukuthatha omunye ngoba wonke umuntu uyayese wona umfazi nje ogcwelela abantwana nje ongathathwanga nje. Upho ngoba umfazi nje ongelangento. Kodwa singabuyela emasikweni sibeni ukuthi uyabo uyephulela phana wathatha. Ungayephula uchiye, ungangeni uchiye. Kungani kungasiza kakhulu.
Wathi singenisa ubaba Khumalo. Baba Khumalo ngamafutshane, pho ke kuyalungiseka yini lokho?
Ubuya ngabafowethu hayi, ngibone nje impela nje. Nakho futhi ezinye izinto abantu bamanje futhi sebenenkani futhi konke kuyafana indoda yomfazi akafuni ukuthi yenzele betshelwe yabona namadoda nawo futhi fana futhi fithithithe nale nto le yiyo nje into engimthelela omkhulu yokuthi kube njalo kube nensindelune nabomajakhela abaningi.
Ye, ngithathele leli thuba ukuthi mbonge ke unkosikazi Sakhile Liline uMadube khonangale ke kwele Botswana. Mbonge njalo lo baba uSiphetha Khumalo khonangale ke kwele South Africa. Hayi ke okwanamhlanje sima lapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Yes, ke sizwe ke kathesi ke uMike Hobe ekhuluma ke labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, nguMike Hobe. Kuleviki imthwakazo omuhle sise sigaba seMagwegwe constituency lapho sixoxa lo mnumzana Zenzonyoni yena ongumkhokheli webandla le-Federal Democrat of Zimbabwe othi hey futhi Mike isifisingelaso sokungena kukhetho kulomnyaka ngincintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Ngiyakwamukela kuhlelo Zenzo njani?
Ngiyaphila futhi Mike unjani baba?
Hayi ngiphilile ngiphilile. Prazenzo, sengibone usuposta amavideo njalo izithombe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook utshela abantu ukuthi kulumnyaka uyangena kukhetho ukhangela ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seMagwegwe. Usuqalile yini ukukhankasa?
Yebo but asengiqalile ukukhankasa. Yes, ngibone kufanele ukuthi I think this time we stand up njengamayouth. Sizama ukuthi sikhankase kakhulu lathi sikhangelela isayidi lamayouth because ngikholelwa ukuthi amayouth lawo futhi ngani ayancindezelwa. Kungayisikho kodwa lokho futhi kunengo esikubonayo sokusilela kakhulu ezigabeni ezijiyeneyo njengamayouth. Okwenze amayouth asukuma emaningi ayisine ngedwa engisukumele eMagwegwe. Ngakhangela maningi amayouth ama-independent futhi amanye eMagwegwe nakwezinye izigaba ezijiyeneyo.
Ngiyazi ukuthi esigabeni sakho kulabantu amachumi amabili lambili 22 abancintisayo abakhangela ukuba lilunga ledale lephalamende. Kulabo bantu bakhona yini abasakhulayo abaningi?
Ya, ngathi so far nxa ngiyakhangela sibathathu.
Yes, abangakhulu ke Mike Hobe uDabalolu sike singene kwezokholo okwamanje silontukameni Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli sithemba bagcinakele emsene endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje sithanda ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi hlabelela lanxa kumnyama. Sithola umbhalo wethu encwadini yemsebenzi isahluko ngu-16 undima ngu-25. Lithi iBhayibheli phakathi kobusuku uPaul noSilas bakhuleka bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa. Kwase kusiba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu izisekelo zentilongo zanyikinyeka kwavuleka iminyango kwaqhamuka amaketane ayebophe umuntu wonke sime lapho. Basande kaya sithola uPaul loSilas bese Philippi sithi iBhayibheli ukhona untombazana owayele moya emibi oye ekade ehambe balandela. Leli iBhayibheli uPaul ngemva kwensukwana ezithile lo ntombazana ihambe balandela uPaul wachibilika wakhuza lumoya owakula untombazana. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukutshengisela udlakelo olukhulu edorobheni. Basebebotshwa-ke bashaywa uPaul loSilas bavalelwa entilongweni. Lithi iBhayibheli phakathi kwamabili uPaul loSilas bathandaza bahlabelela bedumisa uNkulunkulu ezinye izibotshwa zabezwa. Kungaba phakathi kwentilongo, ungaba phakathi kobuhluku obungakanani, la usuvalelwe entilongweni, impilo yakho ingasela progress, ingaseyayi, ikhanya ngani kayisayi phambili, kukhanya ngani usuzafela lapho, ngoba uPaul noSilas basebe kusimo abasebe ngafulawelwa khona kuleyo ntilongo. Lithi iBhayibheli babotshwa inyawo, babotshwa izandla, bavalelwa ukuze bangaphumi, ukuze bangaqhubeki betshumayela ivangeli. Leli iBhayibheli kodwa ikhona into abayenzayo bephakathi kwalumumu uPaul noSilas, kasibatholi bekhonona, kasibatholi bemsola uNkulunkulu, kasibatholi bezisola ngokuthi benze. Lithi iBhayibheli bathandaza, emva kokuthandaza lithi iBhayibheli bahlabelela. Mntakababa bathanda ukukutshela ukuthi lanxa sekunzima kangakanani, yinye into eza kugcina, yinye into eza kwenza uqhubeke uhamba. Lanxa kunzima, lanxa sigwedla, siphakathi kwenhlupheko, inye into ezakugcina. Lithi iBhayibheli intokozo kaJehova, intokozo enkosini iyikuqina kwami. Kuqakatheke kakhulu ukuthi lanxa uphakathi komumo onzima kangakanani, ukwazi ukuhlabelela uphakamise igama likaJehova. Kuqakathekile ukuthi ukwazi ukumdumisa yena uSomandla. Uyawazi umumo kuwo, uyawazi uSomandla ukuthi wena usentolongweni. UJehova uyakwazi ukuthi uboshiwe, awula progress empilweni yakho. Kodwa nxa sekunjalo, mntakababa, nansi into ezokukhulula. Phakamisa iphimbo lakho uhlabelele, phakamisa iphimbo lakho umdumise, phakamisa iphimbo lakho umbabaze. Lithi iBhayibheli kwaba khona ukuzamazama komhlaba, kwavuleka amasango. Ma usumdumisa uJehova esehlile, wahlala phakathi kwendumiso yakho, kusituation ongabe ukuyo, kuyavuleka amasango, kuyanyikinyeka izisekelo, kuvuleka masango. Ntakababa, nxa sekunzima kangakanani, kasifunde ukumdumisa, singakhononi njengabantwana bakaIsrayeli, kodwa simnike udumo, sihlale endumisweni, simbabaze, iminyango izovuleka, kuyalunga konke masikwazi ukumdumisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Kasithandaze. Nkulunkulu wethu oyingcwele, siyathandaza ukuthi phakathi kwey'nkinga esilazo sifundise ukwazi ukukudumisa, sifundise ukwazi ukubala babizibusiso zethu, sikunike udumo lanxa siphakathi kwey'nkinga ezijiyeneyo. Ngiyathandaza ukuthi ubusise abalaleli, ubusise abaqhubi baluhlelo nabaphathi balo, ngelithi igama leNkosi uJesu. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Lobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Spanda. Asiveni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver lelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga ke ntungameli Nkomo. Sike sikhangele ezemidlalo, iqembu leSpain linqotshwe ngeleRussia emdlalweni we-World Cup lamhlanje. Umdlalo lokuphele amaqembu la engutshiki lobhanqa 1-1, eleRussia lihlohle imbekwa emine, kwathi eleSpain lahlohla kathathu. Emdlalweni olandelayo eleCroatia lingqikilana leDenmark. Singake lihlukane, wothi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukubotshwa kwabantu abacatshangelwa ukuthi baphosa ibhomba iyabulala abantu ababili eWhite City Stadium ngeviki ephelileyo. Kodwa abalela ilungelo likaZulu bathi kuyamangalisa okwenziwa ngamapholisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lesayo ngoKeeps Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.